akulako uvumelana laye ukuthi athi kunengi asebekwenzile beyinhlanganiso yePollard. Umgabe esaphila waka wasihleka nje senza ihlaya ngathi amabandla aphikisayo esithi yena ungahlanganisa u-0 plus 0 ekugcineni impendulo yabe lokho engu-0. Amazwi akhe nalaphendula-ke umntana wakhe umnankagwa anguye amtshela umbuso ukuthi-ke inhlanganiso yabo yePollard amabandla abahlangana labo kuhlanganisela lona lezanuphefu likamnankagwa yi-0 plus 0 kuzaphuma u-0 njenge-ansa i-ikhonomi angeke bayenelise ukuthi bayivuselele nje ngabantu abadlalayo-ke angeke bayikwanise i-ikhonomi. Yikho sithi hhayi ngu-0 plus 0 kakutshintshi lutho, akula kuningi asebekwenzile. Ikanti okuningi asebekwenzile yikudiliza ngoba ama-resources amalutshwane eZimbabwe nala bayasebenzisa-ke bendawonye betshona bexoxa-ke befida-ke inhlanzi emapulazini, akula nto ibambekayo esingathi Pollard siyenzele.
Kuyini umnankagwa amele akwenze ukuze kube le nkulumo eziletha utshintsho eZimbabwe?
Umnankagwa okumele kwenze yikuthi-ke abize umkhokheli webandla eliphikisayo le-MDC Alliance-ke umongameli uChamisa, bahlale phansi bakhulumisane bavumelane ukuthi yebo kambe ndoda waqilibezela kodwa i-ikhonomi angiyekwenelisi ukuthi uyiqilibezele. Bavumelane-ke ukuthi kukhulunyiswane ngoba into enkulu esilimazayo elizweni yindaba yelegitimacy ukuthi khona laba bantu akumelanga babe khona phana, labo bayamangala ukuthi bafike njani. Osekumele kwenzakale kabize uChamisa bahlale phansi, nxa esesaba ukukhuluma laye yedwa kabize-ke uThabo Mbeki-ke umngani wabo kuZANU PF babuye bazolukhuluma udaba lokuthi kulungisiswe indaba-ke yokukhokhela ilizwe esingathi yi-governance. Bangakulungisisa khona lokho ezinye izinto eziningi zizalandela, njalo baningi abantu abale expertise eziningi-ke kwi-ikhonomi abanjengabo Tendai Biti abazancedisa ukuthi umnotho welizwe uvuke njani.